eNdebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 30 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezinto esikhangele kuzo nezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwazi zisenzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePoland abuthene koBulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
AmaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amadoda kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayamedla uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani inyanga khona engani kayivele akufundakala ukungenelana njani lendaba esikhuluma ngayo yenjiwe.
Amagqwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika lamalunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokitshini ahlala abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwedluleyo akunkulumo zomanyano wePoland abethe gwaqa lamhlanje koBulawayo embuthanweni wengxoxompikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oweConstitutional Amendment Bill. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePoland wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel koBulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePoland Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha umnumzana Lavmo Maduku uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment bill that is a number of provisions that they suggested. So we are discussing.
Sixoxisane ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esiziveke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePoland isifiso sokuthi udluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni. Kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa engafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje kudale lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Elinye njalo ilunga lePoland unkosikazi Priscilla Misia Irambu Imushonga owebandla le-MDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezinto esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwazi zisenzakala singazilungisa njani.
Omele i-National Alliance Party umnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Xa sikhangela i-succession it makes a lot of sense ukuthi i-institution esiyithi esayifakayo kuPhalamende bahlale phansi babona indimbano ongasikhokela futhi.
umnumzana Khumbulani Ncube obephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sifisa ukuthi ama diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePoland athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka 2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawe bandla lama Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lamademocrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale leSenate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hathi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Ngibona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump lamademocrats, amademocrats bakhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo lapho ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani enyangkhona engani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo i-impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala elenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulelungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani kunokho?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe ulalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe lepini, libe lesilinganiso sokuthi lokhu angakwenza. Kodwa nxa ilungelo langifana selilaneli elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwama-democrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu ancintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho ngoba kungenziwa njalo upresident abaningi bangabenza lokho okwenziwa bengeza ke baphume bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuthithanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa, kambe kuzahamba nje?
Ha, leyo yinsinda-nsinda tu, akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bejelela ama-Republican lanxa bephuma beluma bexhanxada, omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses akho uyabaubufakazi bekhona ngelini langa, uzwakale ngasafuni ngelini langa ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona. Uyakhumbula bevotela ulokhuzeni uSupreme, ulokhuzeni Judge Lwanu uKavana? Ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo. +1 202 465 0318.
Kuhlandla lethu lesine lenhlelo eziphathelane lendlala, abantu abaningi babikwa bebhekane lendlala emadolobheni, ikakhulu emalokitshini, lapho okubikwa kulabanye abadla kanye ngelanga, abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe-social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,237 households eHarare lakoBulawayo, kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu, umnumzana Clifford Matorera, uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We've started to identify people in every community. We've started with Harare.
Siqalile ukubadinga laba bantu emphakathini. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that at least we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili, 2.2 million, abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu, ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwethukela ngisizakala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona, sengisiyacela abanye basibe sesihlangana labo sesenza iround yegrosari. Kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha, ngizuza irayisi, ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye selala eziko.
Kudliwa ekuseni lantambama kuphela. Ekuseni kwakhona siyabe sibheka irayisi, ntambama isisitshwala lamaveji. Ngoba inyama iyadula. Unxa udlile uyakudla amachansi wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatimba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedi loba 5 days ngoba ilutshwana. Sawumumo wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ekhona sibili. Indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele siswele ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo. Ngingathi lokho ababekubiza ukuthi food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonokho okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndilabantwana ababili abakucollege abakuma-university. Angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi nizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibe ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyakuthenga ngani imali uyibone incane nje.
Umfelokazi uSilindile Gajeni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokitshi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali ayisathengi lutho. Sokusebenzisa iyusa lapha, thina amayusa siwatholi. Indlala, izindlala sisibulele. Izinto ziyadura, isikafu siyadura.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balzer, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sisibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika phose i-2.2 bakhona kungabatholakala endaweni ezihlukeneyo zemadolobheni, hatshi eHarare kuphela, kodwa amadolobha wonke elizwe.
Not just Harare, but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi liza kupuga inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokunganikwe zulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gamba.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlela. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwesivela kwele Melika abakudale le-Senate ngapha kwele Melika ukomite bonango ukudlelana lamanye amazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanye amabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho abakubandla lezanu PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lama-Democrats lomnumzana Jim Risch umgcinisihlalo we-Senate Foreign Relations Committee webandla lama-Republicans bathi kumele usibalukhulu obona ngezemali umnumzana Stephen Mnuchin lomnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanye amazwe benze lokhu ngokushesha bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi akulasidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele kudaba lweZimbabwe, ibandla le-MDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa use-South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano we-SADC labe African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abezanu PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane lobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge umlamlankunzi oyabe ongumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo ababalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lilo ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi uPresident ubaba uED Mnangagwa akazange yale ukukhulumisana lebandla le-MDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona. akhona lamanye amabandla akhona okwazakala ukuthi akontesta ukhetho oluzivileyo ubona abafuni iriqiniso likhona ubaba idimi nangagwakalanga singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazama ukuthi kube njani
kuthiwa buyani kupolati makhumalo kanti libalekelani
kambe mhlonishwa kungitshele shuwa ukuthi uleqiniswa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami owami upase grade 7 owakho wapasa u-form 4 sesisiya ku-graduation ubususithi wena hayi makhumalo bisa owakho umntwana lanxa epasa u-grade 7 azograduata ku-form 4 kanti ipoladi leyo okhuluma ngayo mhlonishwa wami sizahlala njani kukanti bonke laba bakupoladi akula lo yedwa olomeli wephalamende iphalamende ngaphandle kwamakhuphalo abantu ababili thina silabantu abayi-130 so lapha sifuna ukuthini
kuthiwa likhuluma lamazero kupoladi babunkomo
into fanti siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isisekelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqambe ukuthi akube lezinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje lokhu luthando lwebandla eliyabe lithe lithe lawina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukuba nalo likhiphe isandla sothando sokuthi kuyansikhulumisane asikho ukuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanti bafose but lokhu kutshengisela ukuthi ubaba upresident mnangagwa kulothando lokuthi akukhulunyiswane ibandla le-MDC eliyababuthanisa alibuye lihlale phansi lungisensi sonkeni singabantwana bezimbabwe iqiniso elikhona yikuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalo okufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani
asivumelani babankomo ngikubuza umbuzo olula ngithe mina mina lawe silabantwana ababili owami upase u-grade 7 kwankomo wapasa ukomfo akitho kwankomo upase university so kule graduation la wena nkomo usithi kimi makhumalo yisa umntana wakho kwagrade 7 abuye enast lapha azograduate ugraduate angaliphi yena engafikanga e-university ngokuzwamela awusoze ukuthi wena umntwana wapasa ugrade 7 nguye ohambe eyagraduate e-university thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba abakupolad ozero lababini bepolad bekuqakathekile ukuthi kubuye izanu lelijisi lababuchamisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hhayi lapha lodubo sokumele sikhulumisane umlota sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi sivumelane umlamulankunzi wakhona hatsho ukuthi njengoba ngezizane liwinile yini selidinga umlamulankunzi yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume
nanso baba unkomo kwalani ukuthi ubaba umnankagwa ahlale phansi lo chamisa ngaphandle kwepoladi
lokhu yaso kuyi-demand yabona into okuthiwa i-demand ngesicelo ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba abantu nalabana abantu iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe nangokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongabi yani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene e-ground phela ngalinqoba ngiphami ke imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi lizo singalijikisa kanjani okudingwa ibandla le-ZANU-PF yikuthi i-MDC ekhokhelwa umabuthanisa ayibuye layo sikhulume singabantwana bezimbabwe sonkeni
ukuyiphetha makhumalo ungathini kuzulu wezimbabwe okhangelele kubaba uchamisa lo mnankagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo
zizalana zasezimbabwe izanu isisibulele sikhuluma kunje nje kasihle asiye ezibhedlela amafutha enqona zomlungu vele kawabambeki ake lingitshela ukuthi nxa kuthiwa siya kupolad sabona sebendlelile kupolad omakhuphe seligqoka amasikafu ezanu kanti nizagqoka njani isikafu sezanu wona usithi ipolad ngumlamulankulu yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero beleli labo naba abakupolad ngabantu bezanu
kuyiphethe baba unkomo
umongameli elimthethileyo zizalwane zezimbabwe kayananga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngoba kuthamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zezimbabwe
lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla le-ZANU-PF njalo wake waba ngummeli we-Insiza South edale lephalamende ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Tabitha Khumalo. Kwezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZifa uFelton Kamambo uthi ulethemba lokuba umqeqeshi omutsha oweqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Lokavisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ihlanganiso yeZifa ilobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqeshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uLokarusic. Umkhokeli weZifa uKamambo utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba lomqeqeshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. ULokarusic uzothatha isikhundla esatshiwa nguSande Chizambo ngemva kokuba iqembu lamaWarriors liyangise kakhulu kumncintiswano okudinga intshantshu yezwekazi lase-Africa we-Africa Cup of Nations nyakenye. UKamambo uthe bavumelane lalo umqeqeshi ukuba uza kwele Zimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ukukhokhela leli qembu uba lifinyelele umncintiswano yezinga laphezulu.
It's a 2-year contract renewable depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili kodwa silakho usingezelela leso sikhathi nxa lomqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumidlalo ye-AFCON elandelayo kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba okuyabe kungokwakuqala kumbali yelizwe leZimbabwe.
Obephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobengumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethiwe ukuba ngabasekeli bakaLokarusic ndawonye loTendra Indiraya yena ungumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wakonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPanel Mekop yena olesikolo sokufundisa onozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba se-Absa Premiership. ULokarusic isizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqetsha kuzwekazi lase-Africa. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqeshi weqembu leSudan njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisenza ndaweni yesithathu kumncintiswano we-CHAN oqhutshelwe kwele Morocco. Phambilini kwalokho lomqeqeshi usebenze lamaqembu ambalwa emazweni ase-East Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lama-Warriors ukhona mhla zingamashumi amabili nantathu kunyanga kaMbimbitho lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona kumidlalo emibili lele-Algeria emidlalweni yesibaya sika-Group G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Ngenyanga kaMabasa uLokarusic labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kwimidlalo ye-CHAN lona yona ezaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Jerusalem ingoma kaMaster KG featuring Nomseko isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amabandla ezombusazwe akuPollard abuthene kobulawayo ixoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.